Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU-PF uMnumzana Manyika senobe incwadi lobela uSpeaker weParliament uMnumzana uMdenda esithi yena kulamalunga eParliament ebandla labe leZANU-PF asebe ba recall abangu-70 izwe inews esisizwayo ke lezi kuma phephandaba lalapho kuphuma khona inews.
Uliko ubona njani khonoko?
Ah, thina njenge asilambono njengabantu bekusipho sisikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdenda uzakwenzani, but sikhangele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU-PF ngu-70 arecalliwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu-70 aserecalliwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke ikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa-210 amamembers of parliament ethu sesile less than 2/3 ababe sebefele eParliament, ngoba abaningi bakhona sebe-recalliwe, okuyikutho ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis, i-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bakhe sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bungenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarikholiweyo labanye abarikholwayo kusho ukuthi iparlamenti sile less than 2/3 abantu abakhona. Ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Konke kwenzakala kwama-recall lokho kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elwenziwe eZimbabwe. Ngabathi abantu bale confidence ngabinto zonke zona ezazenzakale. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwenza ukuthi kungabi lama-recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho olwayenziwayo.